Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibongeke uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku4 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leCitizens Coalition for Change lithi sokuqhamuke udlakela emtoko kwathunjwa umkakhe womunye wabancintisayo kukhetho lwe-by-election oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Lelo bevele seliyinhlekisa Christel isikhuluma ngalo ababalisi ebeze beseduluswa ngongabantu obuthanyelayo ezibhedlela ubusukhangelela ukuthi ilizwe lizaphuma libe labantwana abapasayo.
Amatitshala aphakathi kocwaningo oluhlolisisa indubo eziphathelane lezemfundo.
Kusukuhlupha kathesi lawo amapolisa ngabasebenzi bekhululekile sekhokuyekela izinto zisenzakala.
Kule sehlakalo esithiye abaningi bekhuza umhlola amapolisa athi akuphe untombazana oleminyaka elithumi lasithupha 16 ogwaze wabulala owesilisa ngenqamu ngemva kokuxabana eshabhini lapho ababenatha khona.
Incwadi yethu ithi Britain mayiphumele egcekeni inanzelela ukuthi ama human rights violations amakhulu ayenzakala kwelika mthwakazi emathebeleni athi kwele Harare, ngoba konke lokhu iBritain nxa kusenzakala iyathula ivale umlomo.
Ibandla le-MRP lithi selilobe njalo olunye ugwalo licothoza indlela uhulumende weleBhilitane abamba ngayo amanye amabandla aphikisayo angaphandle kwele Citizens Coalition for Change. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi sokuqhamuke udlakela emtoko esigabeni seMashonaland East kwathunjwa umkakhe womunye wabancintisayo kukhetho lwe-by-election oluzenziwa ngenyanga ezayo. Embikweni owethulwe enkundleni yokuxhumana eTwitter, leli bandla lithi bekulabantu abathathu kade befuna ukuncintisa kuWard 9. Kodwa ababili bagcina bededela emuva baphuma kukhetho ngenxa yodlakela. Kuthi owesithathu nguye othunjelwe umkakhe ebusuku wathathelwa isithupha ukuze engenelisi ukuphanyeka igama lakhe emthethwandaba we-nomination court oyenzwe izolo. I-Studio 7 yehlulekile ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba njalo asizwanga igama lothunjiweyo lokuthi usekhululiwe na. Amatitshala aphakathi kocwaningo oluhlolisisa indubo eziphathelane lezemfundo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS yenze umhlangano enkundleni yokuxhumana e-Twitter iphawula lolu cwaningo. Lolu phenyo lulesihloko esithiwa Beyond Geographies of Inequalities Education Public Financing Post-COVID-19. Sixoxe lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu cwaningo.
Ucwaningo lolu esilwenzayo lususwa izinto ezimbalwa. Okwakuqala i-infrastructure, izakhiwo zezindlu zezikolo ezababalisi labantwana. Okwesibili sikhangela iholo lezisebenzi ikakhulela ababalisi. Lelo ke vele seliyinhlekisa Christel isikhuluma ngalo ababalisi sebeze beseduluswa ngongabantu obuthanyelayo ezibhedlela ubusukhangelela ukuthi ilizwe lizaphuma libe labantwana abapasayo. Okunye sikulandelayo sikhangela i-pedagogy. Nxa sikhuluma i-pedagogy kokusikhuluma ngokokufundisa ababalisi izinga labo, nxa sikhangela i-training zabo sikhangela i-competence based curriculum. So kule umkhandlu omkhulu ababalisi sebesilela sibuye sikhangele i-urban rural divide indlela izikolo zemaphandleni nxa uziqhathanisa lezakoBulawayo akufanani ngani ngamazwe amathathu ngoba ezinye uzathola kule sakhiwo esisodwa ezinye kuvele kungela sakhiwo ezinye zifulelwe ngotshani ezinye zilama-tiles ungahamba kuboHarare uye kuboGirls College koBulawayo izikolo zilama-tiles kodwa ngamizikolo ezibhalwa izimseki zonke sibuye sizokhangela okuthiwa i-gender disparities lapho kulokunakanela ukuthi kusaselabanye abangcono ekakhulu obaba kuthiwa balamathuba angcono kulabo mama uthole kwesinye isikhathi umuntu ongumama nxa engumphathi obaba bakhangela ngenye indlela lanxa obaba engayenzanga lutho kuyabe kusuthiwa uyanidelela kumbe ubaba la enxa ekhangela umuntu ongumama ethi alo ubone ngathiwa ngiyamdelela uyangibuluzela at the end of the day kugcina sokungasasetshenzwa kuhle ngoba lokho kusayeyiswana ngobulili
kuyini okunye elikukhangelileyo kucwaningo lweni lo
okunye sikukhangelayo sikhangela izikolo zonangwaso zisinikani but okukhulu okukhulu sizama ukukhangela i-budget iZimbabwe yi-signatory ye-Dakar Declaration lapho kuthiwa khona i-budget ye-education must be 20% of the national budget nxa sikhangele yethu iyabe ikhatshana kakhulu kwesinye isikhathi nxa singaqhathanise ka-2021 uzathola ukuthi sasinikezwe 11 votes ithesi siyaphuma yaphuma isiyi less than 11 votes ngabona kwaphuma 9 point something imali leziyana izwe ziyenza uthole emakhaya kubhadala ifees ezincuncu emadorobheni kubhadala inkalakatha zefees kuma-boarding fee schools kubhadala inkalakatha zefees kukanti sona isisekelo sombuso sikhuluma ngokuthi education must be state funded inzira masanga yamncedisa uhulumende ukwenzela ukuthi angaqambela abantu amangathi kala mali yathi kakufonwe into okuthiwa i-education equalization fund khangela ama-resources idiamond lonele litshontshwa every day legolide izihlahla thina esilazo ngapha kubolupane ikhowuli esewange kunengi okukhiqizwayo okungekuma-national resources esikhangelela ukuthi nge-education equalization fund kuyabe kuthathwa imali ezancedisa kwi-education ilinganisa izikolo ikhuphula iholo lababalisi konke lokhu yanayikho kusenze njenge-athuzi saze saphuma lalolu cwaningo esilalo esikhangela ukuthi nxa lusiyaphela ucwaningo lolu luzasinikeza indlela yokubisela isithunzi semfundo yeZimbabwe yokubisela isithunzi sombalisi kuyangisa njani ukuthi uhlangane lowawuzigeli ekhuluma lo nini umzwe ethi ngikhola imali engcono kule kambalisi uyazi njani imali kambalisi ukuthi vele ayikho ngcono sikhangelela ukuthi ngemva kwakho konke lokhu nxa singathola uhulumende olalelayo njengoba upresident esithi uyalalela lanxa kungela muntu asemlaleli avuke enanzelela ukuthi thina ababalisi njenge-athuzi eyethu injongo yikuvuselela imfundo yeZimbabwe yikuvuselela isithunzi sombalisi kakhulu kakhulu sikhangelela ukuthi umbalisi avuke seholi $540 angadubeki ukwenza into ayifunayo angahluleki ukuhambisa umntana akhe esikolo abantwana bababalisi basebefunda ezikolweni lezi okuthiwa ngezemakhaya kunzima ukuthi umbalisi ayefundisa umntwana ebhodi pho izikolo ngezani.
Alo-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz. Amapolisa athi abophe untombazana oleminyaka elithumi lasithupha 16 ogwaze wabulala owesilisa ngengqamu ngemva kokuxabana eshabhini lapho ababenatha khona. Lokhu kwenzakale eHeathcliff eHarare, kutsho amapolisa. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Pony athi kabethanga ngegama umsolwa ngoba umthetho uvimba ukuvezwa kwamagama abantu abangenelisi iminyaka yokuzalwa efika kwelithumi lasitshiyagalombili 18. Okwaziweyo ngumnumzana Amon Mere obele minyaka engamathumi amathathu lanhlanu 35. Unyathi uthi ababili laba banatha kakubi esabhini ngolwesithathu basebexabana. Uveze njalo ukuthi uMere wafela endlini yomsolwa lapho agwazelwa khona. Isehlakalo lesi siza ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngokuthi sokugcwele indawo zokunathela ezingekho emthethweni lapho abasuka benatha behlanganisa lezidakamizwa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli weSouthaton edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Okwakuqala ngilusizi nalo muntu oswelakeleyo bese ngisithi kulonkazana lo omncane kangaka o-underage ukuthi kanti ibona vele abanikazi bamabhawa kumbe amashapini bayekelelana abantwana ababili lo 18 bengena kumashapini uthi ukuthi kona even lo mnikazi yena lo weshapini yena lo ulecala kwawuqala ishapini vele kayifunyelwa yebo siyakwazi ukuthi abantu bayadubeka kodwa ke kafake phela umthetho wokuthi kona abantu aba under 18 bengabuyi kathesi into esenzakeleyo leyi into emangalisayo kakhulu enesilusizi kakhulu ngaloko kwenzakaleyo kodwa ke abantwana bakulezi insuku kusizisa ubuhlungu ukuthi khona abantwana abancane ibo abatholakala besenza lezi zidakamizwa bema utshwalatshwala buntu vele kagwazi muntu ngale ndlela okutsho ukuthi vele kulama drugs abakade beyasebenzisa yiko ukubona kwami mina so mina wawuqala nje ngomuntu engamthi pipi icala ngomnikazi weshapini kube kungafanelanga avumele abantwana abancane ukuthi babuye khonapho
amapholisa gatsho lutho ngaye umnikazi weshapini mhlawumbe kungaba kuyikuthi kazanga kunanzelele yini ukuthi vele kwasekuqaleni umntwana le 16 years ubengamelanga abeseshapini yakhe
yikho sibili ubekafanelanga abe eseshapini umntwana lo kathesi ngaze bambophe uvele kafanelanga ayejele baza kuyenza njani engxiyihlala yedwa umntwana lo akula mntu okwaziyo kathesi ngoba abantwana bakulezi nsuku uvele kabezwa akungabantwana okuncane ncancane yikho kwenzaimiye ukungezwa okunye ngaze ukubone la so lawa amapholisa nje kuyakufuzeleni xa besenza ama-patrols abo la bekhangele ukuthi kona kati vele lapha endaweni ezinje ezinje abantwana laba bayenzani osokuhlupha kathesi lawo amapholisa ngabasasebenzi bekhululekile sekhomkuyekela izinto zisenzakala ngabasela ndaba lakho bathi beliyazibonela kona hali kuyabe sukuthi kuzokwenzeka le into enje yikho lapho sebeqalisa ukungenela futhi
yebo silayo yonke imininingwane yokuthi kuyini kahle kahle okwenze wagwazwa lo owesilisa kodwa nxa sikukhangela ngelinye icele kungenzeka yini mhlonitsha ukuthi umsolwa mhlawumbe ubezama ukuzivikela laye kokunye
uyabona into eyenzakalayo lapha kaninginingi abantu laba ubone sebefika endaweni zokugwaza naso ngabantu abaye bethandana umuntu laye bethandana lomntwana owanda age umntwana wangkona vele sesiyisigebenga bengezwa so into ekhona khonapha nje sikukhangele akula muntu ongakhonga ugwazi umuntu nje behlezi nje khonaphana akho ngusukuma agwazi umuntu akwenzakali lokho abantu laba ithinki bakathi bethandana ngasebehluleka ukuzwisisana khonapha kumbe sebethathelana ababoyfriend kumbe igirlfriend khonapha yikho mina ukubone okwami engikwenzayo khonapha ukuthi khona kuvele somewhere khonapha
lo ke ngumnumzana Peter Moyo ummeli weSouthern edale lePhalamende sehluleke ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukuthi achasise okunengi ngalolu daba Ibandla le-MRP lithi selilobe njalo olunye ugwalo licothoza indlela uhulumende weleBhilitane abamba ngayo amanye amabandla aphikisayo angaphandle kwele-CCC. Ekhuluma kugwalo, alulobele inhloko kahulumende umnumzana Rishi Sunaki, umongameli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukubana nxa kuhlolisiswa imbali yesigaba semandebeleni eleBhilitane kalikaze licothoze ukubulawa kwabantu bezigaba lezi ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi kuze kubela namuhla. Kuthi okwamanje amalunga edale lePhalamende akweleBhilitane akhuluma ngokwephulwa kwamalungelo abo Jobs Khala labanye bakhe kukanti amalunga ebandla leMRP aphose afike ichumi ali-8 asuswa entolongweni yekhami ayajokozwa ichikurubhi maximum prison eHarare okukhatshana lezihlobo zabo kodwa bakaze bakuthi bukhu ngakhona lokho. Istudio 7 ixoxe lomkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ngalolu daba.
Ngibhalele incwadi engibhalele uhulumende weBritain ikakhulu ngiqondise kuParliamente yaseBritain ngokunanzelela ukuthi uhulumende waseBritain ngalalo iqiniso ngemva kokuthi mhla ka 27 October eParliamente yaseBritain bakhulume kabanzi ngokuhlukunyezwa kukaJob Sikhala loGodfrey Sithole abangama MPs eTriple C kunye labangu 13 ababotshwa khona lenyatsime bebotshelwa ukuthi kuthiwa bakhozele udlame yibandla leZANU-PF.
Moyo, ungasitshela nje ngamafitshane ukubana incwadi le imumetheni?
Incwadi yami le i-highlighter kusukisela emuva lapho kwawonakalela khona udaba lwakomthwakazi. Kakhulu ngizahle ngingena endabeni eyo emqoka engenze ngabhala lincwadi ukuthi i-UK ithi Zimbabwe iqhubeka isephula amalungelo abantu esingakuthi ngesikhiwa i-human rights violations. Kathi-ke umbuzo wami uthi kibo kuyini abakuthi kwephulwa kwama-human rights violations lalokho kungasokwephulwa kwawo, ngoba nginanzelela ukuthi iBritain labangani bayo ngo-1983 usiya ku-87 umende nalowo khona weZANU-PF ebulala abantu ngegugura wundi esikuthi thina igenocide, kazange wakhwehlela, kazange wakhondema lapho kufe abantu bethu abayedlula 40,000 bengelacala. URobert Mugabe edeclare ngayonalani iminyaka esithene na iZimbabwe is a one party state, iBritain ayizange imkhondema ukuthisha ukuthi ungurhulumende kumbe ungu-prime minister ophethe abantu ngokuncindezela. Sabezwa bethula, sinanzelela ukuthi yona iBritain yiyo futhi yakha uMgabe, yakha iZANU-PF, kathesi yakha u-Emerson Mnangagwa, yabenza baba yilokhu abayikho khona. So ukuthi iBritain ihlabe umkhosi ikhulume ngama-human rights violations eZimbabwe while is the same Britain yiyo futhi eyayenza iZANU-PF yaba legunya leli, thina sikubona kungabantu abazenzisayo kakhulu, kodwa sikhala sikhuluma ngolwethu uhlupho lweMathebeleland ukuthi iBritain siyayicela kunye lamanye ezinye ingatsha zamazwe omhlaba.
Njengebandla kuyini elifisa ukukubona bekwenza?
Uqala ngo-1893 be-invader iMathebeleland, kwathi ngo-1923 besihlanganisa layo iMashonaland singavumelananga, kwaze kuthi ngo-1980 besibambanisa leZimbabwe. Lizakhumbula ukuthi before kukhulunywe kwa-announce ama-elections ka-1980 uMargaret Thatcher owayengu-prime minister waseBritain ngaleso sikhathi wathi lo ozawina kayisuye ozabusa ilizwe leZimbabwe. Babesitsho besesaba benanzelela ukuthi ubaba uJoshua Nkomo wayezowina. Kungakho siyakhumbula ukuthi amanye amavoti ka-1980 athathwa asiwa khona le kwelendlandi, kwathi amanye ayajikelwa emanzini. Yikho sihlala sibonisa abantu ukuthi bengenze ngani ukurigwa kwama-elections kuqale kathesi ngabo-2000 sokule-MDC, kodwa kuqale khona le muva ngo-1980 beqila ubaba uJoshua Nkomo lezapho. So ngokunjalo incwadi yethu ithi Britain mayiphumele egcekeni inanzelele ukuthi ama-human rights violations amakhulu ayenzakala kwelikamthwakazi emathebeleni ndathi kwele Harare, ngoba konke lokhu iBritain nxa kusenzakala iyathula ivale umlomo.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa ecingweni loGainer Gumede Saidi eseGoli. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende uzajezisa kalukhuni abesilisa abadlwengula abantwana. Umphathintambo obonakeza abesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kuzamele ingatsha zikahulumende kunye lomphakathi babambisane ekulwisaneni lezehlakalo lezi. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachedu isele ikhuza umhlola ngemva kokuba itshelwe iCommission yezokhetho eZEC ukuthi nxa ifuna ugwalo lwabavoti i-voters roll kuzamele ikhokhe imali engamadola afika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 187,000. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Lichana njani basakazi nabalaleli bengithanda ukuthi ngiphendule ubaba lo okuthiwa uSilden Chirodza ukuthi abofunda ukuphendula into eyiyo okufanele ukuthi ibe ibuziwe nothi ukuthi ajikele zinkulumo umtenda Chilumbo ukhulume ngento ecacileyo ba engathoni idingadingwa ongajikajikisiyo ukuthi abantu abayenza i-grand plan bayakwazi konke ukuthi yini okumele bekudistracte emathebheleleni. So kuliqiniso lokho elingeke libalekelwe nguye uChirodza because uyalibalekela iqiniso lokuthi i-grand plan is a written thing phela kusonto ecatshangelwa ngumuntu ukuthi injani umbeni akayazi mayefuna ukuthi abeyazi abeyibone ukuthi ayibone simbonise ukuthi sigcwele umhlaba wonke khona ibhaliwe futhi ukuthi kwakuyisecret yamashona ngeke sekufihle makuwukuthi yinto ayijikajikayo le ukuthi ayichaze. So plus yena kunanto angayikhuluma vele because kanti uzakhuluma esithini ngoba angicabangi phela ukuthi kulo muntu okumele asuke emashona lento azomela emathebheleleni kutho ukuthi usubonisa konokhuyana ukuthi i-grand plan yabo iyasebenza kutho ukuthi emathebheleleni kakulabantu. So ubona uChirodza yibo kumele ukuthi basuke lapha abasuka khona kuChirodza khona le kumbe kwakwazini bezomela abantu bemathebheleleni kobulawayo kungathi kobulawayo akulabantu yikho abakudingayo yikho phela okuyi-grand plan yabo okubhalwe ku-grand plan yabo ye-shonalization ukuthi wherever they is any other person who is different from a Shona must be shonalized.
Studio 7, Studio 7, ninjani, niyaphila? Hayi, thina siyaphila. Sizifunde phela nathi zethu incwadi. Afunde phela nathi awethu ama-voice note. Siwezwe phuma emsakazweni, hawu bakithi. Sabhala sangaphenduleki, kwenzenjani? Wenzenjani uChris Gandhi, kabaziboni yini ezethu incwadi? Phela nazo zifunde phela. Azifunde bakithi.
Studio 7, Studio 7, linjani bantu bakithi? Hayi, siyaphila, siyaphila eZimbabwe nje. Sibona nje indlala, lokuhlupheka lokuswelakala kwemsebenzi. Hayi, hayi, hayi kunzima, kunzima kwelakithi. Asazi ukuthi kuyaze kulungeni. Yena namhlanje uthanda ukuphawula ngihlala ngisizwa nje abantu begxeka nje kakhulu iBritain. Hayi, iBritain lami ayigxeka nje. Kodwa iBritain ngo-1979, asikhumbuleni bantu bakithi, asibeleni emuva ukuthi iBritain ngo-1979 yayifuna ukuthi imathebuleni libe lilizwe elizimele lodwa imashona lendibe lelizwe elizimele lodwa umkhokheli wakithi uNkomo wakuvimba lokho singakufihlini bantu bakithi thinabantu sijala iqiniso vela singe sikufihlele ukuthi uNkomo wakuvimba ukuthi imathebuleni ibe lelizwe elizimeleyo wathi yena ufuna iZimbabwe ibe lelizwe elibambeneyo kodwa ukuba lelizwe elibambeneyo lokho kwaqa sokubulalisa abantu bakithi ukuthi nga yena ubaba uNkomo wazamukele imathebuleni yakhe njalo umgabo wakhe wamukele imashona yakhe njalo kuba abantu bakithi abafanga kuba kola kufuthela nokukhona artists eZimbabwe so nhlanje sizobantu abanebesola kakhulu iBritain yasibulalisa ngekho ground iBritain yayifuna ukuthi amazwe ayehlukane ubukhokheli wabukhona ngaleso sikhathi bavimba ukuthi amazwe ayehlukane so bantu bakithi okunye sibosola dalisizisola mani ngoba babekhona abanye abakhokheli abanye abasaphila khona futhi ababe lo baba uNkomo ukuthi wayephiwe ithuba ukuthi abuse imathebuleni wayani baba uNkomo lo so into ethanda okumele ukuthi sike sikhumbuzane singasweli kakhulu iBritain iBritain yayifuna amazwe ayehlukane khathesi sokunzima ukuthi sithathe imathebuleni yethu khathesi so amaBritain nayifuna ukuthi amazwe ayehluka lokho asikufihli bantu bakithi
thokoza omuhle nithokoze omuhle kubanjani thokoza onke elikuzwe labasakazi bonke abakhona nabadala bonke basemathebhelelenti ngiyalibulisa njani bazali ba ya ukhuluma umkhona sibathanda hlala lapha esentshurini ngokuzalwa kusegwanda laphana basakazi ngisala lami lamikeli bale yami imeseji hawu bantu hambe sengizenginomnyaka wonke phela adalokhele imposela wonke ayidinye iposti yamadoda hayi ngiyacela abo Kipstuva abo Mthembu hawu nkosi yami ngiyacela bayazi ukuthi namhlanje ngikhala ngabantu bezontevu ngoba next day siyavota ngicabanga ukuthi sonke siyashuka lapho i-South Africa siyovota asibuye e-South Africa singavotanga so kumele sivote next day so into engiyicelayo ikakhulu kubantu bezontevu sicela ukuhlonitshwa sicela ukuba sicela sizibonele athi sihloniphekile njengabantu because into engiyitshoyo ngodlamela olulwenzakeleyo lensiza nasematobhu cela kungayenzeki kuya because thina angeke sikwekeli kuya Yeka sikuwe ke levele, yeka sikuwe ke levele, bakwenza mkena bakwenzile kuthina, angeke sikuwe ke, yeka sikuwe ke levele, sikuwe kukutisanti, kuzoliwa. So, bestari hatu kuzbona shloni tegi ili, mantuwe zantuwe, furi shloni pela hati, ndiyeke rinda wenuwa damu ukete sikuwe ngashe matotanti. Simona hatu shloni tegi, simona si shloni pele, shloni pele haba zalwetu. Lava mtele ba changa haba zalwetu, balo nja laba bandu. Namhlanje ngoba sediyengwa yilawo bona abantu bezantu bevuka befuna ukuhlala ezikhundleni belokho bekhuquluza umhlobo. Selisithi sitshaya abazali balila nhloni. Ngiyabonga basazi ngicela andivale imessage yami.
Kangibingelele uStudio 7 ekuseni yalamhla ngithi salibonani ngezindawo la elikhona. Ngicela bakithi like livale le message yami ngibuhlungu ngilana. Ngumagolide ngithathelwe istendi sami enyameni ndlovu kwathiwa angilalo ikhadi elezami. Kufanele ngibe nekhadi ukuze ngisithathe. Mbe ngicela ukubuza ukuthi kanti lina mawo veterans mazipra forces. Licho ukuthi lento eliyenzayo lina izalisiza kuze kube nini. Lingabantu abanjani abakhulise limpunga eloko lingazi ukuthi ekhaya kukuphi. Akelithi nxa lihleli lizibuze ngenye imini ukuthi kanti lina kini kungaphi. Abafowenu babulawa ngesikhathi seguground. Lina selisilandelela futhi thina abantwana balabo bafowenu ababulawayo. Libhizi liyasiphuca izitendi. Kanti lifuna siye kuphi ngoba thina singabakamthwakazi. Into yeni le mawo veterans ngezinsuku lizazisola izakadla.
Ye, kuStudio 7, uStudio 7 liyavuka livuka njalo basakazi bethu abahle. Hayi siyavuka, siyavuka. Bengicela ukuphawula kancane laphana kubaba lo osola umdenda laphana osola umdenda lo emaraphini ekuthini baba lokhu wena okusuthayo kuzano PF kusuthe labantu bakini khona le bempumalanga thina abantu besindebeleni inzondo esayenzwa ngabantu bempumalanga angeke yafa yaphela wena ngendlela yokuthi wena ufuna ukuthi thina abantu besindebeleni sibe ngamagwala sizwane lezitha zethu akusoze kwafa kwayenzakala wena wedwa uwedwa wedwa zwizwizwizwi ungazwana labo kodwa angeke uzwitshintshi population yemandebeleni ukuthi kayiyozwana labantu bempumalanga ngoba thine into esiyaziyo inzondo abasenza yona siyayazi njalo yiyo esiyibonayo njalo yinto engasoze yafa yaphela emoyeni yethu ukuthi siyazondwa abantu bempumalanga so wena ma ufuna ukusithandisa ngoba wena bayakuthanda hayi ukhohlwe uphinde mntu omdala ukhohlwe uphinde sibili njengesidomo esikolweni ukhohlwe uphinde lokho akasoze kwafa kwayenzakala in 100 years ebuyayo angeke kwafa kwayenzakala kodwa lokho esikufunayo kuzoyenzakala kuphela ukuthi siphume kuleliya lizwe lasempumalanga.
Kunjani kuStudio 7? Impilo yenjani? Abasasazi beStudio 7 bonke ngiyabalochisa.
Hayi siyabonga ke ngamazwi ethu enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi uZulu welemelika avote kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa eLady House lele representatives kanye lele Senate ukhetho lolu olwaziwa ngokuthi ngama midterm elections ngolokudinga njalo osibalukhulu bezabelo kanye lezinye iziphathamandla. Izolo umongameli Joe Biden wethule umbiko esitishini sezitimela e-Union Station khonapha e-Washington DC wakhuthaza ukuthi abantu bayevota ngobunengi.
My fellow Americans, we're facing a defining moment, an inflection point. We must with one overwhelming unified voice speak as a country and say there's no place, no place for voter intimidation.
Bakithi sisesikhathini esibi kumele sikhulume ngazwilinye njengelizwe sisola ukwethuselwa kwabantu ngendaba zokhetho njalo sisithi udlakela alula sabelo emelika akukhathalekile ukuthi udlakela lolu luqondiswe kuma democrats kumbe kuma republicans udlakela alula sabelo lapha ngiyazi kunengi okufuqa abantu kulolu khetho umnotho ukuhlaliseka inkululeko lokunye kumele sivote ngobunene umbuso okhululekileyo usengozini ngoba oke waba ngumongameli uloke esala ukwamukela ukungcotshwa kwakhe kukhetho olwedluleyo
refused to accept the results of the 2020 election.
Lawke ngamazi kamongameli Joe Biden. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngesithasidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo.